disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 10 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela ukunqoba kwebandla lezanu PF ngesilinganiso esiphezulu ukukhetho lokudinga amakhansila kwamanye amawards eWeta leTsholotsho, ibandla le-MDC lithi linqotshwe ngoba kulokuqelibezela.
Ku-Ward 16, ku-candidate wezanu PF ubethwala abantu ebahambisa kuma-polling station and we raised an alarm ku-ZEC ngendaba yenaleyo. Kodwa up to now, mina njengo-director of elections, angatholi i-feedback ukuthi what action was taken nge-report enaleyo siyifakileyo.
Kodwa ibandla lezanu PF lithi lizinqobele kuhle kukhetho, njalo kuyazakala ukuthi ele-MDC licatsha ngomunwe linganqotshwa.
Vele ngabantu abahlala benezizathu zokuthi nxa belapho beyithileke khona kulokuthi bavume ukuthi hayi into kwazi bamelanga kuhle izolo bebetshaya ne-harvest house ngale abalungisa izinto zabo indlu bayilungise babuyele kuma-rural constituents bayelungisa kuhle amaqekazi bephathi.
Amapholisa abikwa begcwele ngobuningi bawo edolobheni leHarare kulandela ukuvinjelwa kwebandla le-MDC ukuthi liqhube umhlangano we-rally eMavuku namuhla ngezizathu ezijiyeneyo.
So njengebandla sesizathuma-ke ugatsha lwethu olukhangela ngento ezinjalo luyocubungula lungacubungula seluzake lusazise efithathayo ukuthi sithatha waphi amanyathelo. Abatsha balilungile labo ukukhuluma umbono wabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa ukuwona lo umsakazo. Kulandela ukunqoba kwebandla lezanu PF ngesilinganiso esiphezulu kukhetho lokudinga amakhansila kwamanye amawards eWeta leTsholotsho, ibandla le-MDC lithi linqotshwe ngoba bekulokuqelibezela. Ku-Ward 4 eWeta, ibandla le-MDC lithole amavoti angu-65 okwathi elezanu PF lathola angamakhulu ayisishiyagalombili lamashumi ayisikhombisa lanhlanu 875. eTsholotsho ku-Ward 16, i-MDC ithole 147, iZANU PF 623. Ku-Ward 20, eTsholotsho i-MDC ithole 211 votes, kwathi iZANU PF yona thola 414. UMnumzana Thulani Moyo, umqondisi wenhlelo zokhetho kubandla le-MDC eMathebelele North, usichasisela okuningi ngalolu daba.
So ama results lawa, they are not really reflective of ukuthi abantu on the ground bathini, but are reflective of ukuthi indaba yokuthi iZANU iyabe iyenze esingakuthi i-vote buying, ukuthi abantu babhekelwa izinkwa, abantu banikwa umumbu, abantu babhalwa amabizo, osabhuku batshela ukuthi uya labantu bakho and abantu bakho batshela ukuthi bayavotela ngapha. Siwe sesikhangela njalo ukuthi yona iZEC siwe sikhangelela ukuthi njengo-referee ibe partial, kodwa uyabunanzelela ukuthi wonke ama-complaints esiwa-raisayo they are not being taken into account and akula action ethathwayo. I'll give you example eyenzakeleyo, like ku-Ward 16 ku-candidate wezanu PF ubethwala abantu ebahambisa kuma-polling station and we raised an alarm ku-ZEC ngendaba yenaleyo. Kodwa up to now, mina njengo-director of elections, angatholi i-feedback ukuthi what action was taken nge-report enaleyo siyifakileyo. Siwe sesinanzelela futhi ukuthi kulomunye u-polling agent wezanu akade tshela abantu within the polling station ebabizela eceleni ebatshela ukuthi hambani liyovota lapha. Sa-raiser futhi i-alarm and nothing was done.
Umbiko owethulwe yi-ZESN ehlolisisa ukhetho izimele uthi bekungekho okuningi okuhluphayo kuqhutshwa lolu khetho.
The election is not an event, it's a process. So sikhangela ukuthi kuqaliswa ukukampena kuyabe kuvele kuhambe njani, kuyabe kulandelwa yini isekelo sombuso. So all those things, zigcina zicontributa to the end product, ever i-result ye-election. ne intimidation nale ngitsho ukuthi abantu bebe sethuselwa ukuthi mina linga ungatholakala kuphela ungani wena usekela iMBC. There was the victimization, then you are being threatened ukuthi siyakuxotsha, especially kuma resettlement areas. So uzananzelela khona ukuthi kube kusenzakala well before the election day.
Lo mnumzana Thulani Moyo umqondisi wenhlelo zokhetho kubandla leMDC eMathebelele North ubexoxa ecingweni le Studio 7 silokho sekudaba lunye isiphathamandla sebandla lezana PF Cholocho umnumzana Believe Gawule uthi ibandla lakhe lizinqobele kuhle kulesi sigaba njalo kuyazakala ukuthi leMDC licatsha ngomunye linganqotshwa.
Sizathi ukhangelele kakhulu sithandekile besibisela amawadi lana amakansilaz njengoba amakansilaz ethu amabili akumawadi lana axotshwa ngokunye okwakubalwe ngu-local government minister ukuthi akuhambanga kuhle. Ngokunjalo vele ngawethu amawadi lana vele indawo yethu yonke i-territory yethu liyana ngale kade kuyikwenza nje ngoba kade kukhanya ukuthi vele vele akula opposition laphana kade kungela lutho nje ikade izihambela yodwa nje iZanu PF izenzela kuphela ilokuzeni yayo kukhethelwa izona.
Sikhulume lalo ibandla leMDC bathi bekulokwethusela okunjengokuthi amawadi lawana kuma-resettlement areas.
Umuntu angeke echathe ngomunwe vele ngabantu abahlala benezizathu zokuthi nxa belapho bayehluleke khona kulokuthi bavume ukuthi hayi into kaziwamela kakuhle izolo bebetshaya ne-harvest house ngale abalungisa izinto zabo indlu yabo bayilungise babuyele kuma-rural constituency bayelungisa kuhle amasekaza bepati baconcentrate balungisa ipati yabo kulokuthi batshone beblame ukuthi yebantu ade besethusa lekinovela ngapho umuntu ethusa lomuntu ngasefulet ngesikhathi sanamhla sezihlangane labo sixoxisane labo sikhulumisane sikuthekele namadringi sinathela sitshengisane ukuthi hayi kalikho lina nabantu kade silapha kalikho kuground but kule ndawo ukuthi noma sofike ngaphi kupoint engaka awuvunyelwa ukuthi lihambe lithwelene lindanjani umthetho nalayo iyalandelwa izeki yenza umsebenzi njengomsebenzi and ikwazi ukusenziwa la izolo.
Ibandla leMDC lithi lithwaliswe amagabha avuzayo ngibandla lezanu PF bayalelwa imihlangano njalo lodlakelo lukhona bekulesandla sebandla lezanu PF.
Yonke into izanu PF lesandla yonke into okwehlukahlela kwabo izanu PF lesandla ukutshana kwabo bebodwa besilwa okwabo kubange izikhundla kulabanye abangene ezikhundleni omunye engakabekwa konke lokho balokhu besilwa izimpi zabo eziningi konke lokho besebleme izanu PF on that. Le mihlangano yabo abantu abayiyalelwayo akula abalungisise into zabo isikhathi sikhona nxa befuna into zabo zibahambele kuhle bestophe ukublame abanye abantu for no good reasons at all.
Lo mnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF eCholocho asenelisanga ukukhuluma lekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ngalolu daba. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 9825 kilohertz ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz. Ku live talk tholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amapholisa abikwa agcwele ngobuningi bawo edolobheni leHarare kulandela ukuvinjelwa kwebandla leMDC ukuthi liqhube umhlangano werally eMavuku lamuhla ngezizathu ezichiyeneyo. Ngakwelinye icele ibandla leli lithi lisadingisisa ngodlakela oluqhamuke emahofisini alo eHarvest House izolo. Njalo umbiko owethulwe lugatsha lwabatsha namuhla awusombono webandla lonke. Okuningi ngenhlelo zaleli bandla lekusasa yalo asikuzweni kungxoxo esiqhube lomgcini sihlalo wayo unkosazana Thabita Khumalo.
Sibezindlela zokuthi sicubungule sicwayisise udaba la izulu ukuthi kuvele kuhambe njani thinayo sokuzibile sisemhlanganweni njengalesi wabeisekethivu size inkwelo ukuthi kwenzakaleni kasikwazi. So njengebandla sesizathuma-ke ugatsha lwethu olukhangela ngento ezinjalo luyocubungula kungacubungula sebezakale sazise esithatha ukuthi sithatha waphi amanyathelo abantu abalilungile labo ukukhuluma umbono wabo kodwa ukuqhakathekile ukuthi lanxa ukuthi kulomuntu weteswa icala kuqhakathekile ukuthi sicubungule ngoba isilungu bathi umuntu wonke u-innocent until proven guilty.
Ibandla lakho lenqatshelwe ukuthi liqhube umhlangano we-rally eMavuku eHarare alo amapholisa kubikwa agcwele emgwaqweni kuzaphetha ngani lokho?
Isiphetho saso kusezandleni zabantwana baseZimbabwe. Izanu isiphelele abasafunda kuzwa nje ukuthi kuthiwa kule bandla kuthiwa i-MDC. Akusimangalisi ukuthi lokho besabisa ukuthi sihlangane loZulu. Kungaba lokhophe abangehluleki ukuthi banelise ukuthi balubambe. Uyakubona njalo ePhalamende sesisenziwa ukubanjwa ngentamo ukuthi sivume ukuthi siyahlonipha umnangakho. Sebe zafika esigabeni sokuthathela imali zabameli bePhalamende. Ngethemba lokuthi kuyona iviki esayivula njengoba sizakhangela ngezimali ezisebenziswa lilizwe abathi ibhajethi ngezilungu ukuthi kuzaba lomunye umkhosi ngoba kuzamele bafake omunye umgoqo. So lapho esingena khona bazama ukuthi bavale kodwa inguquko ayivaleki.
Abanye njalo bathi ibandla lakho selinjengenja engalamazinyo ngoba akukho okunye likwenzayo ngaphandle kokutshona likhala kuphela ibandla leZANU PF lilokhu liqhubekela phambili linqoba lakukhethu.
Ngumbono wabo lo uma ulilotsha endlini yomuntu ebrodeli kwangalo kutshontsha khona uthi lokhu lele kuvuke kube lezulu ubone sokunetha. Ungavuka uyadinga abantu abalungisayo ukuthi bazoyilungisa leyo ndlela engatsho yakho. Thina sikuhulumende asiyo hulumende. Njalo ningasesithi asinamazinyo. Singaba namazinyo aphi thina singavusi. Silwisana nabantu abavusayo abantu enjani. Ukuthi sihambe sinyathela izidumbu zabantwana baseZimbabwe ukuthi siyevusa. Angikholwa ukuthi umbuso wankulu ungaba muhle. Esingakufuniyo ukuchithakala igazi labantwana baseZimbabwe. Ngoba ukufa komuntu yedwa kuningi kakhulu.
Umkhokheli we-MDC uMnumzana Chamisa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe kuyonale iviki. Kuyini abantu abangawukhangelela?
Sizakhangela ukuthi njengebandla le-MDC uma sikhuluma ngokuthi ilizwe leli lingasukuma libe ilizwe elingasakisa umhlaba wonke jikelele. Singakuguqula njani umnotho lo sibuleyizane. So baba uChamisa uzacacisa kuZulu. Ukuthi siyakukhula sokuthini. Esingakufuniyo yikuthi sithi khona sikhumisane umlota esakwenza nge-GNU. So sikhumisane labo umlota sangena thina sicabanga ukuthi sisebenzele uZulu kanti bona siyababhandisha bathi bevuka isivukampunzwana lapha bona vele sebonile. Asilandeleni imigoqo esayifaka njengebandla le-MDC ukuthi nxa lifuna ukuthi into lezi zikhambe asilungiseni ama-reforms sikhangele khonokhu kubosha esikwenzayo khona njalo sikhangele o-media reform kuningi sesakubhalela izanu.
Lo ke ngonkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le-MDC sixoxelaye ekobulawayo. Okwamanje seselichiya okwesikhatshana ezandleni zikaGifts Dube weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane lamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola.
Singalitshona njani izulu kandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGifts Dube. Lamhlaka isilo umnumzana Greta Spanda yena owaziwa kuthiwa nguVodloza phela. Nguye umgcini sihlalo weKing Mzilikazi Royal Trust sikhuluma ngamasiko esintu. Baba Vodloza kunjani?
Ngiyaphila Mthembo, ngibingelele futhi abalaleleyo kaphela.
Ye, siyabonga kakhulu ke Vodloza. Siyabona ukuthi kulento eziningi ungani azihambi kuhle nxa sikhangele zamasiko lapha. Sikhangele kakhulu khonokho okuhambelana lenkosi uMzilikazi lolobhengula kwamaJobana. Ongani kuyonakala abantu bathi isizwe singani siyachabalala nje lolimi lalo. Kalusahambi kahle. Uyiwa ngaphi khona Bavudlosa?
Baba Mthembo, kukhanya ukuthi sivile empeleni empeleni. Ye, lokho ngingavumelana nalabo bantu abakhulumayo sivile ngoba kukhanya ukuthi size kasilakho ukubambana, isize kasilakho ukuthi sime ndawonye, isize kukhanya ngani indlela sivile ingani iyathabalala. Abantu bakithi asikwazi ukuthi sathi senze kanjani ngoba kuyavela lokho kuvele lokho kuvele lokhuyana izinto zikhanye sengathi azisahambi kahle phambi kwabantu.
Nxa singabalisa sibili siyabona luyakhona ukuthi kambe ngubani okumele thatheke indawo kalobhengula, kulabanye abathi kulo Bulelani Khumalo kube labanye balo owabo, ayisikho yini okuphambanisa isizwe?
Yikho kanye okuvele kuphambanisa isizwe. Thina besithi thina njengabantu bamasiko kube kumele ukuthi izinduna ngabe zimile zangathatha uhlangothi zezwa ukuthi bonke laba bantu bathi zabahlanganisa. Manje kathi sekulohlupho lonolokuthi abantu sebethethe inhlangothi, konoko manje sokusenza ukuthi kungabi lo muntu ongamaphakathi ongalalelwa mulo alalelwe langulwana. Yiluhlupho lona lesiluthweleyo baba kaThefa.
Yes, siyabona ukuthi vele kodwa nxa sokubuya ke ubukhosi kwesinye isikhathi buyabanga kakhulu, kuyachithika legazi. Ukuthi kulungiswe ke abantu kumele benzeni?
Abantu baba kaThefa, yikho sithi sinxusa izinduna zakithi ukuthi izinduna zakithi kaThefa ngabe ziyama laphana, bese sithi wonke laba bantu abafisa ukuba ngamakhosi ngabe babuya phambili wazo zisuze zona zikubone, zibanike ithuba elokuthi lo akhulume lwana akhulume, ngoba izolo kube lokukhala umkhonto ngabe sikhuluma senze nje indaba ngabe iphelile kwasala lo salaka.
Ye, nxa sesikhangela sibili sijula siya phambili, ubona ngazani nxa kungakhethwa ke umuntu ozamela abantu besintwini kungalungiswa yini ezamasiko umuntu lo akhokele kulunge konke khonoko?
Yonke into mina ngiyibona vele baba, ukuhlupheka kwethu lokukhathazana kwethu esivele silakho kakathi kuyikuthi amasiko kamanga kahle. Akekho umuntu okhangela amasiko, akekho umuntu onguyena olawula amasiko. Nxa engaba khona lowo muntu, mbona yonke into izakuba khona. Izulu lizakuna, inala abantu bazayitshaya, lokubambana abantu bazabambana.
Yelo ke ngubaba uVodloza umnumzana Greta Spanda umgcini sihlalo weKing Zwelikazi Royal Trust. Sibonga kakhulu uphuka lawe Vodloza.
Ngibonga kakhulu baba Mthembo la ukusinikeza leli thuba, ngibuye ngibonge futhi labalalela kade balalele, ngisithi abantu asibambene kanjalo asiboneni ukuthi amasiko ethu siyawabamba siyawabambisisa. Konke kuzasilungela nxa amasiko ethu engavuselelwa kahle.
Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelise emoyeni ngenjabulo uMthembo Sithemba uGift Dube Lilane.
Ngela manyama bayawagcina masiko wawo owawusenziwe mandulo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesilitshe njalo ezandleni zika Mike Hove esinika uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, yikudibana kuhlelo lwethu labasakhulayo. Okhulumayo nguMike Hove. Namhla kuhlelo lwethu silo Busisiwe Dube owenhlanganiso National Youth Development Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo Maduso.
Ngiyabonga.
Awusitshela okunenge ukuthi kuyini okulethayo la?
Ngilapha kwele Melika ngilande isifundo esikhulu okuthiwa yi-Hubert Humphrey Fellowship Program. I-program encedisa abantu abavela emazweni asakhulayo njengeZimbabwe ukuthi lawo abantu bakhona bethuthuke bekwazi ukusebenzela ilizwe labo abayithi public service.
Ubona ngani uzafunda izinto ezinjani ezile njongo yokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe?
Njengomuntu osebenzela inhlanganiso abasakhulayo, ngilandela lapho kuzofunda ngokwe public policy and public administration. Basincedisa kabanzi lapho esifunda khona. Mina ngifunda e-University of Minnesota.
Ngiyakodela
impela. Ngize ngikhumbule koBulawayo. Basifundisa nge-public policy making ukuthi kungaba le policy li-implementa njani, lilandelele ukuthi kufezwe kahle umsebenzi wakhona. Mina njengomuntu omela ama-youth, ngifuna ukuthi sempenduke ekhaya ama-youth bebe yi-part of the public policy making process. ngoba kaningi ama youth asithi thina vele njoba singafakwa ezindaweni eziningi, they are not included. Lokho engifunda lapha ngizofunda ama best practices and sengivolunteer sengisebenze nenhlanganiso ezithe xaxa ezisebenzelana lama youth. Okwakathi sisebenza nenhlanganiso yamaSomali yama-immigrants abavele Africa njengathi ama-youth angikhona labo balama problems afana la wethu lapha abavela khona, kodwa ukwaleli balama problems afana la wethu afana le substance abuse ngenxa yezizathu ezithiyeneyo njengokuthi ama-broken homes lokuthi nje abanye babuya lapha belethwa ngumumo wamazwe abo. EZimbabwe siyazi ukuthi ngenxa yomkhonomi izinto azihambi kahle, so abaningi abancane abasebenzi abasakhulayo abasebenzi abalamsebenzi abayenelisayo bayahamba egoli, abangenelisiyo batshona bengayenzi lutho. But i-public policy le-public administration izamvula ingqondo ukuthi masembuyela back to Zimbabwe ngizakwanisa ukuthi kuma-projects esiwayenzayo njenge-National Youth Development Trust lezinye inhlanganiso esisebenza lazo senelisa ukuthi lokho engikufundileyo sizama ukuhlanganisa lalokho okwenzakala eZimbabwe.
Ngike ngaxoxa nabantu abasakhulayo abaningi eZimbabwe, bona bakhaliswa udaba lokuswelakala kwemisebenzi, njalo udaba lokuthi bathi ngesikhiwa nxa sesixoxisa ngendaba ezegovernance bafisa ukuthi abantu abasakhulayo labo babe yingxenye yalolu daba ngithi labo bathi ngesiNgisi be part of the decision making process ngithi. Ubona ngani inhlelo ezifana nalezi ze-Youth Humphrey zilakho ukufundisa abantu abasakhulayo?
I-Youth Humphrey International Fellowship iyancedisa ngoba kulezifundo abazinikayo as a leadership training in terms of participating in all decision making processes. Bayakufundisa lakho vele it's about democracy, ukuthi democracy, inclusivity and diversity. Wonke umuntu kumele be part of governance, wonke umuntu kumele be lelungelo lokuthi ekhuluma kufunayo.
Ayisakuzwa Madube, bengicela ukuthi ugcibe uhlelo
ngehlelo lwe-Youth Humphrey abafisa ukuthola ulwazi oluthile ngalo. Kule website Youth Humphrey International Fellowship ithatha abantu asebe esingathi middle management aba mid career ukuzobafundisa inhlelo ezijiyeneyo ezingathuthukisa amazwe abo.
Hayi, siyabonga ngoba nawe kuhlele lisakhulana.
Ngiyabonga lami.
Mthokozo omuhle zeMbapo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami khona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3 BIGMYKE3 yoni username yami. Kwanelo kwanamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. ZeMbapo omuhle, mthokozo omuhle, bye bye.
Siyabonga Mike.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Msakazi Nkomo labalaleli lapha engabe bekhona.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje Nkomo ngithe sikhumbuzane ngenye indaba ejwayelekileyo yokufundwa, kodwa mhlawumbe ukuzwisiseka kwayo kwabanye ingaba luvili bani. Indaba esiyithola encwadini kaJohane isahluko sesihlanu indima yesihlanu sisiya endimeni yesifalunembili. Kufundeka kanye, hlobo sithi uJesu uphilisa isiguli eBhethsaida ngeSabatha, ivesi lika-5. Kwakukhona lapho umuntu othile owayesegule iminyaka engama-38. uJesu embona elele azi ukuthi usenesikhathi eside enjalo, wathi kuye, uyathanda usinda na? Ogulayo wamphendula wathi, Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini xa amanzi ezanyazanyiswa, kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami. Verse 8. UJesu wathi kuye, sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Amazwi la ngamazwi asitshengisa impilo zabantu. nansi indoda le okuthiwa yayisigule iminyaka engamashumi amathathu lesiyangalombili esingathi kuba kufana nje lokuthi indoda le yagula kusuka ngo-1980 zithola uzibuse kuze kube namhlanje ilokhe ithwele nzima iswele ubana ingasindiseka njani. Indaba le iphezulu kwesiko elalikhona lezo sikhathi kuthiwa kwakunechibi abantu ababehamba besiyageza kulo begeza izono zabo bageze lemikhuhlane ababengabe belayo bekholwa ukubana bangena echibini baza kusiliswa. Kuyikhona-ke le enye indoda layo eyayisazi ukubana kumele isondele kulelo chibi ukubana isiliswe. Uthi ngiswele ongangifaka echibini kambe lindoda abakwabo babengekho bezihlobo zayo labomakhelwane labo bonke abantu ababekhona lezikhulu. UJesu uyayibona indoda lo uyayizwela ngobana uyazi ukubana abantu balobuminamina, abantu sebafelwa ngunembeza, abantu kabasazwelani, abanye abantwana kabananzi abazali, abazali abanye kabananzi abantwana. Iinkokheli zona kangikhulumi into abayikhangele bazikhangelele bona bodwa. UJesu uyayikhangela lindoda uthi ungazihluphi ngabo bonke laba bantu, mina Jesu lindodana kaNkulunkulu, nxa ufuna ukusinda sukuma uthathe uhlaka lwakho uhambe. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, baningi abantu abaseceleni bethu laseBethsaida abakhangelela ukuthi mhlawumbe bafuna bangathola usizo kithi, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uvele usegcwele ububi siyabeqa siyabachiya ngasibananzi sesizikhangela thina sodwa. UJesu uyeza uyayikhangela lindoda uyayihawukela. Hayi, indoda engujesu yindoda enhle kakhulu. Lawe kukhona okukuhluphayo kuhamba kujesu, uJesu uthi sukuma uhambe. Banalethemba ukubana lawe uza kusinda, uza kululama, uphakame uhambe utshakale koze kuphila isilondoloze isigcine isizwele sihawu lathi sibe ngabantu phakathi kwabantu, sibe isizwe phakathi kwezizwe.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba Nkulunkulu oyingcwele, sithanda ukubonga umsazi othando lwakho ukuthi labo abantu besidela besifulathela besichiya besenza uthokozisa bona, nxa wena ukhona uyasivulela indlela usisilise sinike ukholo kuze lathi siphakame sihambe. Inyosa wenkosi yenu Jesu ahlala kusukela manje zobu naphakade. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silofundise Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Lamhlanje ke kumpumela yemidlalo ye-PSL i-Highlanders inqobe iqembu le-ZPC Kariba 1-0. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulandela ukunqoba kwebandla leZANU-PF ngesilinganiso esiphezulu kukhetho lokudinga amakhansila kwamanye ama-wards eWesa leTsholotsho, ibandla le-MDC lithi linqotshwe ngoba kulokuqilibezela. Kodwa ibandla leZANU-PF lithi lizinqobele kuhle kukhetho njalo kuyazakala ukuthi ele-MDC licatsha ngomunwe linganqotshwa kukhetho. Amapholisa abikwa abigcwele ngobuningi bawo edolobheni leHarare kulandela ukuvinjelwa kwebandla le-MDC ukuthi liqhube umhlangano werali eMavuku namhla ngezizathu ezichiyeneyo. Ibandla leli njalo lithi lisadingisisa ke ngodlakela oluqhamuke emahofisini alo izolo. Njalo umbiko oyethulwe ngabatsha lugatsha lwabatsha lamuhla baleli bandla awulani lokwenza lebandla ngoba abatsha bavunyelwa ukuthi bezethulele umbiko wabo, kodwa khona kuzaxwayisiswa ngalolu daba. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukhale@studio7vaanews.com loba i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318 lisinike imbono yenu. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.